Abathela isinkwa kubikwa ukuthi bafuna ukuthi kukhuphulwe intengo yaso iyefika amadola amane kumbe amahlanu. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi amakampani apheka isinkwa esibiza idola lethumi $1.10 okwamanje bathi intengo yaso yenza ukuthi balahlekelwe yimali nxa besithengisa. Bathi kufunakala izigidi ezine zamadola $4 million ngenyanga yokuthi bathenge okokuphekisa isinkwa nyanga zonke, kodwa okwamanje ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe libapha ingcosana yemali le. Sehlulekile ukukhulumisana neziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu. Abamele izisebenzi abanjengomnumzana Japhet Moyo owenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions uthi abantu kabasoze benelise ukuthenga isinkwa kungakhuphulwa intengo yaso.
Nxa intengo yangkhona ke isiza khuphuka isiyafika lapha abatsho khona. Esikunanzelelayo ukuthi uZulu ke uzathwala gadalala ukuthi akwanise ukuzinceda ekudleni. Kuyabanzima. Asila qiniso ke ukuthi yikho yini ukuthi siyaswelakala ngokuthi bafuna ukukhweza intengo, asikabikwazi. Kodwa iqiniso ukuthi supermarkets, ema-shops, hayi isinkwa sesiwuludo asibonakali sibili. Lami lapho engithenga khona ujahu uyangitshela ukuthi usethola ekota of what he was receiving ngesikhathi ezidelivery ngesikhathi esidlulileyo. Inews lezo azijabulisi, imibuzo esiwuzwayo awujabulisi.
Yingcwethu kwezombusazwe umnumzana Clement Moyo uthi akumangalisi okukhulunywa ngabathengisa isinkwa ngoba kasitholakali okwamanje ezitolo.
Into le yaphambaniseka ekuanawuseni i-monetary policy. Monetary policy previously idola laliyephala le-bond paper. I-bond paper yayiphiwe kuyi-Fed power. So bathe sebebika laphana basebesithi bona idola alise-ephala le-bond note. That was enough to create panic le-inflation. So bona ngalo kuthiwa baqala bakhuphe baba ready ukuthi bakhuphe i-bond note. Bese be-announce-ke izinto zabo lezi bazithulele nje bakhuphe nje i-bond note kuphela nxa sebe-ready. Bengakabi-ready kwakumele bathule zwi ngalo i-bond note. So khonokho sokulimazile ama-market forces asekhontrola ku-parallel market vela akusayenzi. Abantu sebekhuphile izinto ezitolo bathenga basema-warehouse babedelayisha ngamaroli njengabengako kuthi babesisa ngayo.
Umnumzana Philip Gawule webandla le-ZANU PF uthi uhulumende uyazama ukulungisa umnotho welizwe loba nje kulabanye abantu abadonsela amova.
Kukhanya kunezandla ezinye ezifuna ukuphambanisa inhlelo zokusebenza ikakhulu engathi yi-supported esekubhekene ngoba konke khona kokwezinto esenzakala abantu nazibaphe nje sivumelana siphathisana kuloku kugama okuvelela kwebantwini bonke abanye laba abanye bakhona kuzanu p f bakhona abaganayo abafihle izimali ukugama kwemali kufihle izimali kukhona ebantwini bonke abagangileni kumele uhulumende yehle kakhulu ekukhangele khonokho sakunyatheleli banzi bajeziswe laba abantu abaphambanisa inhlelo zemali kuyimali zingahambi kuhle phakathi kwelizwe. Ngokunjalo angeke ngize ngibale into kwehluleka. Mina ngingathi kuqala okunye umsebenzi omkhulu kakhulu, kodwa akuzeze kuswelakale ukuthi ekuqaleni lapha kube nobuhlungu. Ubuhlungu buzaba khona. Ngicala ngikulinganisa njengokuthi umfazi nxa ebeletha kuba nobuhlungu obumangalisayo, kodwa ke nxa esebelethile iyabe seyidlala nje lokuyingane zokumnandi zokunjalo. Ngibona isikhathi esizayo sesikhuluma ngakho sokwedlule ubuhlungu lobu esiphakathi kwabo ngaphandle kokuthi abantu babambane kuyisenisi ndawonye. Abantu baqinisele kuyedlula lokhu nxa ngikukhangela.
Kubikwa ukuthi abathenga iflawa yokupheka isinkwa labasiphekayo bayakhulumisana ngokukhuphulwa kwentengo yesinkwa.